Ngomgqibelo sile event esiyibiza sithi thina yi-dinner dance, lapho kuyahlangana khona obaba labomama bezuza isikhathi sokuthi bazijabulele, si-raise imali yokuthi isincedise ngama-project ethu eZimbabwe amabili. Eyokuqala ngeyokuthi sincedise u-B6.
Nikhangelela ukuletha impumelelo enjani lapho lizobe lihambisa leyo mali elizoqoqa ngomgqibelo ekhaya?
Thina kasihambisi imali kulapho esisebenza khona, ngoba sifuna kube le mpumela yalawo ma-project. Ukuhambisa imali kayisiyo mpumela. Impumela ukuthi kwenziwe lokho kanye okufuna ukuthi kwenziwe. Nje ukuthi for example, nxa ukuthi sokusenziwa esingakubiza ngesilungu sithi ngama renovations, esiqalisa kufunakala izinto eziningi, plumbing, tiling, whatsoever, lama curtaining. So omunye lomunye usupplier lezo zinto eziyabe beziyenzwe i-quotation bavumelana le institute yempilo. Impilo ibisitshela ukuthi laba bathi imali engaka, sesihlawula labo aba-supplier lezo zinto ezimele ziye empilo. Imali kayiyi empilo for the sake of i-management yemali.
Ukhasi lakho le-Facebook uyasho ukuthi ukhangelele ukusiza abafundi abeNkankezi Secondary School. Awungitsheleke mnumzana, ukhangilele ukubasiza kanjani ngale mali elizoqoqa ngomgqibelo?
Siyahamba ngkhona ngale basitshele uncedo lwabo abalufisayo. Njengoba nje iNkankezi sisitshelile ukuthi sicela i-classroom block at least A1, ngoba bona ngokwabo balabantwana abangu-390 kodwa balama-classroom block amabili instead of 6. So bathi basicelile ukuthi lanxa lingasinika nje A1 kodwa lokhu kuzasiza kulabo bantwana abangelandawo zokufundela eklasini, abafundela phansi phandle langaphansi kwezihlahla.